Indaba lapha ngiqale ngibingelele abalaleli linjani balaleli, ngiyabonga baba Gandhi kuba kusitudio. Indaba lapha esikhathaza kakhulu ibutho lezaphu lezikhankwayo akufundiswa abantwana. Abantu beZimbabwe abakwazi ukuthi kuke kwaba lempi enkululeko, especially kithi thina maZulu. Kukhanya ngathi impi yaliwa ngabezandla kuphela thina silwa. Ngakho ezikolo bekumele kufundiswe kucace zonke indawo ukuthi abantwana babekwazi impi yaliwa yizipha kakhulu ukudlula izandla.
Ye, manje-ke nxa sikhangela khonoko kutsho ukubana kungani kukhulunywa kakhulu ngembali yezandla lezanu. Lina abekuZebra libona ungani kwenziweni ukuthi abantwana abazazalwa kusasa babekwazi ukuthi imbali yabo ihamba kanjani, kakhulu lina abeZebra?
Into esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu bathi abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba iZebra yiyo eyakhululiliswa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayidimeli one. Kudala sazama ukukhulumisana lohulumende ukuthi hayi kumele kuphume kukhulunywe sobala, thina ukuthi sivele kahle egcekeni sekungani kuba ngcono kathisi ngoba siyafanisa ukuhamba nemakhaya sikhuluma labantu. I-history yabantu bakithi abafaye empini amadokhumenti ziyatshontshwa. We are failing ukuthi sitshele abantu ukuthi umntanakho mama ufile ngelanga elingakho esikhathi esinje, ngoba vele abanye bethu laba ama-rivals ethu abafuni ukuthi information yonaleyi ivele, batshontshe amaphepha abalawo.
Manje nxa sikhangele ukubana yona izaphu leZebra kwakuzinhlanganiso zelizwe lonke, kodwa-ke nxa sisizwa kathesi imbali ekhona yenza kukhanye ungani iZebra kumbe izaphu kwakuzinhlanganiso ezeMatabeleland, lina likubona njani khona?
Abadala bayakwazi iqiniso, but indaba ekhona ebehlulayo ukuthi abantu bangakithi bagcwele ukwesaba. Abantu beZimbabwe nakathesi begcwele ukwesaba, abakhulumi. Uyabona abantu beZimbabwe ngesibonelo ongakunika sona, anti wabona ukukhitshwa kukaMgabe baselebrate ngoba into yakhona bebevele bengamfuni, kodwa wayesithi angakhuluma lapha kumba ngathikiza umhlangano wabahamba beqakeza izandla bonke bememukile kakhulu. Into abangayifuniyo bagcwele ukwesaba, abakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi into ebeyasiyifuni njalo kubekamanga isilo qiniso. Bona yonke into bayemukela benze ngani into ekhona, kodwa kungayishiyo into ekhona. Khathesi kunje abadala bayakwazi ukuthi iZebra uyezwa noma uhamba, mina ngahamba ngafika eliyo tito le, abadala bafika bangitshela bathi bona babehlabela ithuluthulu behlabela izapho, bathi khathesi ungafika bayenze ngani abakwazi, ngoba besaba i-system ekhona.
Ye, ngamafitshane-ke ungasitshela ukuthi yona iZebra njengoba uyisho ukuthi yayingani iqinile ungani njalo yiyo eyaletha inkululeko, yayilabakhokheli abanjani abangayisibo abavela esigabeni seMandebeleni abasuka baba ngabakhulu kakhulu bezandla? Ungasitshela ukuthi ngobani njalo obakhumbulayo?
Abasuka kuZaphu befika kuZandla.
Ye,
bonke lo president osibusayo wasuka kuZaphu waya kuZandla. Bonke abantu oTongagara, oMjuru, bonke babevele bengabantu beZaphu basuka bebhazuka besiya khona ngale. Namhla bayenze ngani into abangayazi?
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kungenzakala yini ukuthi iZaphu ibe yiZaphu yona le eyayingelizwe lonke, inkokheli ivela kunxa zonke zelizwe?
Ye, kwenzakala. Singathola esingabakhetha obaba abaqinileyo nabomama abalezindi abakwanisa ukumela into yabo, iZaphu izavuka. And ivele ikhona iZaphu, ikhona ayifanga. Ezindlini bakhuluma ngeZaphu kodwa phandle besaba. Nxa kungaba labantu abaqinileyo abakwanisa ukumela into yabo, hhayi iZaphu iyavuka. iZaphu sithi kayivuke vele isebenzi, ngoba kokunye konke lokhu sekwehlulekile elizweni.